Hayi, na indaba le angiyiboni ngabe iqiniso ngokubona kwami. Ngoba umfana yena ngwakhe, angathi umuntu ongathembakaliyo kakhulu. Ingathi yenzakala kodwa akunaqiniso ngoba MDC ngathi libandla elesithunzi elihloniphekayo iphokheli zalo. Angeke benze into njengaleyo. Mani noba kade kuthiwa i-unit leyo befanele iyenzakale. Ibizokwenzakala uThakurai Mbonto bengayala ngoba it's not about Thakurai, it's not about izantu ezisupport ukuthi abantu babe free. Kodwa kangiyiboni indaba leziqiniso umsamba into ayifumayo kayikho la. Iyize nje.
Kodwa khona ukuthi engamsukela umnumzana Tsvangirai kungazange kube lalutho kumbe ngokubona kwakho kungakukhulunywe ngenye indlela umtswangu wagcine ecabangela ukuthi ikho.
Ya ngokubona kwami ngibona ngathi kulokungcolisana osokukhona lapha ngoba khona manje izinto ngeqiniso kazimangakuhle abantu bakabona ngathi ukuphuma kokwenza umdabelo khana sokwenza into zaba normal izinto azikho normal izinto khana ngathi kulokuxokozela okukhona abakuthayela phansi phakathi kwelizwe khonaphana ku-army khonaphana nendlela into ezibe zaphatha ngayo zikhangela ukuthi i-opposition ibe nesandla ama-supporters e-opposition abe nesandla kakhulu ukuthi umgaba aphume ngemva kwalokhu baba bakhangelela ukuthi okay njengoba ilizwe sofanele lakhiwe bezidikile bakhangelela ukuthi basebenze ndawonye uhulumende lo umnankafu wabadamba ngemva kokubadamba wakhetha abantu ababonakalayo ukuthi akulanto abangayenza akulanto abangayibisela ilizwe so kunezinye indlela yokungcolisana ofana abakwenzayo ngokubona kwami kuyikuthi vani ukukhulinisweni kwangazwisiswana kuyikuthi befonile ukuthi indlela ofanele ukusetshenzwa ngayo ayisiyo indlela elungileyo so kulokungcolisana okukhona ukuthi azame ukuthi iblame yoku-NDC hambothi i-NDC ingakwala lokho
kodwa-ke ubona njani wena uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa ubona ungani uhulumende ozaletha inguquko yini empilweni kaZulu?
Kona ngathi kusesemasinya ukuthi sitho ukuthi kuzosaba le nguquko engabuya kodwa okubonakalayo ukuthi abantu abakhethileyo kukabhethi yakho kwamandla ngabantu abangela lutho abangalenzela ilizwe bonke abantu labana bebekhona kukabhethi ezidlulile obhethi bofana eminyaka eminingi okuthembo mahadi bale eminyaka eminingi ngabantu abangelanto bangayenzela ilizwe bonke ikabinethi yakhona ngotina maso bekhona ku-finance of course bathi emgaqo bede ephambanisa ama-policy zakhe kodwa kuyafana ngamuntu asenesikhathi esidehlele kugavenor so ikabinethi yana ayitshengisa ukuthi igavenor angathatha ilizwe zephezu singamnika i-100 days akuqala sibona kuphumane kodwa-ke ama-result asuzani khona ngoba naye nangwakumnankakwa ngumuntu ohlale kugavenment from 1980 ekhokhela ama-ministries athiyeneyo ayikho into ebonakala ayenzileyo ngumuntu esimazi ukuthi ulohluku uyahlukumeza abantu unocuku ulenzondo njalo akaxoleli abantu umuntu ngabe ungaphambanisana laye uzokubamba kwelinga kungafana nomgaba ezindleni ngabantu banye so uhulumende lo okhona ngokubona kwami a ngamnika ithuba kodwa okubonakala okwamanje ukuthi ayikho into ezobambeka engenzakala ngesikhathi esikhathileleyo.